kube lusizi olukhulu kakhulu sithola umbiko wengozi yomgwaqo eyenzakalayo lapha amalunga ensimbizeshwane, ngoba ukulahlekelwa yimpilo, ukulahlekelwa ngabantu abakade besiye emsebenzini benxuswe ukuyaphefoma, njalo igruphu ekade iphakama ngendlela ebalulekileyo kube yinto ebuhlungu ngoba bahambe ngendlela engajwayelekanga. Sikhala lezimuli, sikhala lo mphakathi wecholocho ngobulawayo leZimbabwe jikelele, bese sikhala lama-artist ngesikhathi sibuhlungu esingaka.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uyaphathisa kuma-artist.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende izikhathi eziningi ube phakamela phezulu nxa kusibe lengozi ezinje, ngoba izimuli ziyabe zivele seziphakathi kohlupho olukhulu, ngoba engasomuntu mhlawumbe ogulileyo lambona, njalo kuliqembu abantu besifa abantu engingozi eyafektha abantu abaningi. Uhulumende wakubonayo ukuqondile ukuthi okokuqala a-activate i-system zezibhedlela ukuthi amadokotela lezibhedlela zamukele zithi take over i-cost eqakathekileyo ukuthi bayelatshwe, kungela lokho kokuthi ngubani obuye ezosayina amaphepha lawa, ngubani ozabhadala ngemva kwalokho. Ngokokuqala lokho uhulumende incedisana lama-private company, kwaba khona ukuthi uhulumende athi ama-private companies enzeni, ngoba i-tragedy yabe ivele iy'ngozi esiyenzele ehlela iZimbabwe not just uhulumende ngokwakhe. So uhulumende lapho bebambisana lo mphakathi ukuthi kungabi ngumthwalo kahulumende kuphela, ungabe ngumthwalo wezimuli kuphela, ungabe ngumthwalo weprivate i-private sector kuphela. So uhulumende ubambanisa labantu ngendlela yokuthi kuqakathekile ukuthi ama-artists izikhathi zonke sime lawo. Njalo thina njenge-National Arts Council sikuboneke kuqakathekile uhulumende athathe lo msebenzi awuthathele phezulu.
Ngezinye indlela lani njenge-National Arts Council lingenele njani?
Thina okokuqala isebenza lama-artist, thina nxa uhulumente evele sethe sezayenza lokho, thina sale singafundisa i-Arts Council sithi thina sizakhipha amabhakede amabili, ngoba sivele sisebenza singuhulumente. Kodwa enye into eqakathekileyo okumele ngitsho ukuthi i-local government, i-city council yakoBulawayo, sithe sesiyilandile njenge-National Arts Council, sicela ukuthi banike ukuhlonipha okukhulu ngokusipha indawo. I-council yasukumela phezulu yasivulela i-amphitheatre ukuthi kwenziwe khona lokhu. Khona lokhu senziwe ukuthi i-front yendo zonke zona lezi kumele kube i-National Arts Council endikwenzile lokho. So ukusebenza silokhu esebenzelana lama-artist ngendlela ezibalulekileyo.
Singabona lamanye ama-artists lawo ethola usizo olufanayo kuhulumende lenhlonipho.
Into eqakathekileyo kakhulu ukuthi ukuncediswa konke kubuya kusiya ngama-circumstances aqondane loku, qondane nakhona lokhu. Ngeke mina ngimelele i-Arts Council uhulumende ngithi kumele izinto zibe zinje zibe zinje, ngoba yena uhulumende ukhangela abantu bonke, hathi ama-artist kuphela. Abaningi bayakwazi ukuthi izikhathi eziningi kuthe kusiba le monakalo kuma-artist, lathi siyama sisiyacela ngendlela esicela ngayo.